Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Sanga na kwezekuseni mthwakazi ngomvulo mhla ka 27 kumpalakazi 2021 igama ngontungamile inkomo ezihamba phambili kubhubhe abantu abayisithupha nge-COVID-19 izolo abakhokheli bamazwe omhlaba abagoqela uJoe Biden weMelika loCyril Ramaphosa wele South Africa abaduduza imuli kaArchbishop Desmond Tutu. Kubotshwe usomabhizimusi weGwanda olebhutsha obikwa ebanjwe ixhaka elenyama yenkomo ezintshontshiweyo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kubhubhe abantu abayisithupha nge-COVID-19 eZimbabwe izolo njalo kwatholakala abedlula kancane amakhulu ayisithupha 605 belomkhuhlane lo. Abaphethwe ilomkhuhlane sikhuluma nje bakhwele baya kunkulungwane phose ezingamachumi amane 37,249. Asebebhubhile bakhwele baya kunkulungwane phose ezinhlanu 4,891. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokuvikela lomkhuhlane bazinkulungwane ezedlula ezintathu 3,219. Abahlatshwe esibili bona bedlula kancane inkulungwane ezimbili 2,372. Abakhokheli bamazwe omhlaba kanye labezokholo sebethule amazwi entuduzo kulandela ukutshona kukaArchbishop Desmond Tutu wele South Africa. Ututu ubhubhele ngakwakhe eCape Town izolo eseleminyaka yokuzalwa engamachumi ayisishiyagalolunye 90. Umongameli wele South Africa umnumzana Cyril Ramaphosa uthe ilizwe lakhe lilahlekelwe ngumuntu obeyisibonelo esihle emhlabeni jikelele owayelesibindi njalo owadlala indima enkulu ekulwisaneni lohulumende wabelungu owayencindezela abantu abansundu. URamaphosa uthe uhulumende uzahlela isikhathi sokukhala ilizwe lehlise amafleki. Uthe njalo uhlelo lokubekwa kukaThuthu luzakhokhelwa isonto yakhe ye-Anglican eyiyo ezaphuma losuku lokubekwa kwakhe. Abamasonto labo bathi bakhala ndawonye lomdeni kaThuthu. Sixoxele umfundisi uSenisibanda.
Ubaba uThuthu Bishop Emeritus ube isibonakaliso emabandleni kubafundisi ukuba nxa sihlangana lesigaba kumbe ngathi ngesikhathi lapho abantu ababandezelwa khona kumbe abancindezelwa khona kuyini okumele kwenziwe libandla likaKristu kumbe ngabafundisi. Wasitshengisa Mgceke ngesikhathi se-apartheid yokubandlulula eSouth Africa langesikhathi iSouth Africa isithola uzibuse waqhubekela phambili elokhu esebenzela emele amalungelo oluntu emengele amalungelo alabo abangeke bazikhulumela bona bodwa ekhangele njalo ukuthi nxa silobudlelwane lohulumende singenzani ukwenzela ukuthi sisale lokhu silibandla lohulumende la asale lokhu enguhulumende. Lokhu kwakutshengiswa kwaba Mgceke loba wayengumngane kababa uTata uMandela. Siyamnanzelela ukuthi kwakufika isikhathi lapha ekhuluma khona emkhuza engathathu hlangothi lukahulumende ngoba iANC yathi isingenile ekubuseni wahle wajinja waqalisa layo ukuyikhuza waqalisa ukukhulumisana layo ngoba isiyiwe esilamandla njalo isiyiwe yayisikwanisa ukubandezela abayanga ukubandezela isebenzi ukubandezela abafelokazi lezintandane waqalisa ke ukuyikhuza yona iANC lokhulumende wayo.
Ungathi isiphi isifundo asichiyele umhlaba jikelele?
Babu Thuthu, esingathi thina ngesiKristu theology, usitshengisele practical ukuthi leyo theology umbuzisisa kwethu ukuthi uNkulunkulu ufuna senzeni. Nxa sikhangele indaba yabayanga, nxa sikhangele ukubandezelwa lokuncindezelwa kwabantu, kuyini okumele sikwenze? Kazange azithulele langaphakathi kwesikhathi lapha ayengabulawa khona uMbabotshwe akhitshwe esikhundleni ayekiso, waqhubekela phambili ekhuluma. Lalapho eselesikhathi sokuba esingathi ngesilungu privileged position. Nxa yokuthi wasekungena uhulumende omutsha we-ANC waqhubekela phambili lokhu ekukhulumela ilungelo loluntu emele abantu abangakwanisi ukuthi bazikhulumele. Singathi even lakhona pha eZimbabwe siyakhumbula ukuthi waqalisa ukukhuluma ngodaba lweZimbabwe lapho ayibona khona abantu behlukuluzwa wayekhulume engasithuleli.
Kuyini elizamkhumbula ngakho?
Ukuthi nxa umuntu eyinkokheli kakhulu abafundisi kumele simele amalungelo abantu, simele abantu bakithi, sikwazi ukukhuluma izinto ezihlupha abantu singesabi, singabi lovalo ngenxa yokuthi sisebenzele uNkulunkulu singazesabeli. Njalo lokuthi nxa sithina siseduzela laba ababusayo sikwazi ukuba lesibindi sokuba tshela lokho esibona ukuthi uNkulunkulu futhi babuse njani abantu bakhe. Lokhu wakwenza kakuhle, wasitshiyela umzekeliso. Njalo lokuthi singasihluphingi eZimbabwe kuphela kodwa sikhangeleni lapho emhlabeni onke jikelele kuyabe kulabantu ababandezelweyo kumbe abancindezelweyo amalungelo abo engakwanisi ethethwe ngalaba ababusayo wayekhuluma uThuthu. Ngakho lathi kumele senze njalo.
Umfundisi Useni Sibanda ngumqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance. Amapolisa athi abophe usomabhizimusi weGwanda olebutcha umnumzana Irimai Moringa kanye lezisebenzi zakhe ezine ngemva kokutholakala vele nyama yenkomo ezintathu ezintshontshiweyo. Inyama le itholakale esilaheni, inkomo zisanda kuhlinzwa njalo ezimbili bezingakabulawa. Kolunye njalo udaba, amapolisa athi adinga umsolwa uBrighton Siziva phezu kokuntshontshwa kwenkomo eziyisithupha esezitholakele ezigcinwe eGwanda Showgrounds. Sixoxelwa ke wamela isigaba seGwanda ePhalamende umnumzana Thande Kuzintimkanhla.
Ludaba oludabukisayo njalo luzwisa ubuhlungu ngoba undoda yena lo kaqali ukungena mbe ukukhonjwa yimini kumbe khona ukuthi avalelwe esitokisini ngendaba yenkomo zona lezi ukuthi uyazintshontsha. Kodwa kaze sizwe kuthiwa ugwetyiwe umbutheni usele minyaka ebalelwa ebanjwa ekuntshontshweni kwezinkomo. Kodwa ke angazi ukuthi kusuka kuhambe uthini. Uzambona nje Dudu nangu usengophumileyo. Hayi, indaba yakhona ungathi abantu wayebaphathi kahle. Yebo kambe bathile ukuthi bambambile bathatha le moto yakhe. Ngibe ngingafika mna khona emapoliseni kukhulunywa indaba yakhona yona leyo. Ngizihambela nje le moto leyo ngayibona. Le misila yenkomo lezo zihlinziwe ngizibonele, okuyibufakazi bokuthi ulesanda sibili enkomeni ekutshontshweni kwenkomo lezi ubanjiwe. Bayamkhuluma amapholisa umbuzo osusele ngokuthi kambe khathesi uzagwetshwa. Kumbuza phunyuka njengoba sibone ngathi uyaphunyuka ndlela thize nje ezandleni zomthetho lapho. Asazi kodwa iqinise ukuthi ubanjiwe. Sizothi uzihambisile yena wayezethula emapholiseni kuyikuthi ngabona uzwile ukuthi uyafuneka. Asazi kumbe khonapho ngemva kokubaleka kwakhe usiya kwenza imthanithani yakhe ukuthi aphunyuke. Hayi, kwazi bani.
Ungathi ukuntshontshwa kwenkomo kubhahe kanganani khona ngapho eGwanda?
Eqinisweni kankomo labalaleli, hayi ubusela benkomo lapha buyenyanyisa. Kuqala kwakungathi ubusela lobu busendaweni lezi eziqanjwa kubotshanya ugwela bojohn deep nakubonkoma engathi iGwanda South. Khathesi kukhanya solungene phosa izigaba zonke zeGwanda, amasela enkomo asegcwele yonke indawo. Ngikhuluma nginjenje mina ngilo mntana womfowethu ohlala khonapha eduzane leGwanda, inkomo zizithuba zibonakali sezidinga inyanga ezintathu ezedluleyo. Ngizwa kuthiwa ngapha ngematshetsheni lakho ngabona inkomo ezingamashumi amathathu 30 ilazo zantshontshwa. Indawana yonke nje uyezwa abantu bekhuluma ngokutshontshelwa inkomo, ludubo olumangalisayo. Bake kuko kwavuka umsindo kuze kubanjwe abanye laba abatshaya labantu ababesiyagayela inkomo zabo, bacina besithi labo bantu okunye basebenza lamapholisa. Yikho sibone ngathi okunye ludubo khonapho ukuthi kati inkomo zantshontshwa nje zantshontshwa mahlayana, ezindaba ziphelele emoyeni, ezinye kungathi inganekwane engxenye kulesandla semfene. Endabeni le inkomo ziyantshontshwa, hathi kancinyane ziyantshontshwa sibili. La magama abantu othiwa batshontsha inkomo ayaziwa, asomringa yedwa, kuyaqanjwa uzibani lo zibanyana. AbeGwanda nxa belalela uhlelo lolu sebesazi ukuthi hayi omunye umuntu ngabe uyabotshebotshela inkomo nguzibani lozibani lozibani. Baningi ingani baningi shouthi bedlula umuntu oyedwa abathathu mabane abaziwayo ukuthi ngamasela enkomo. Ziyantshontshwa inkomo, ziyanyamalala, ezinye sizothiwa zazi zibanjwe seziyinyama kubo grills kobulawayo, kanti kukhanya ezinye yizo ngabona lathi esithenga inyama emabhutsha. Singabe sithenga inyama yenkomo eziyabe zintshontshiwe ngoba amadoda la kukhanya agijimisa indaba zamabhutsha. Ziyantshontshwa inkomo ngomola abadlali, inkomo ziyahamba ziyanyamalala.
Umnumzana Thande Kuzinti Mkandla wake wamela iGwanda edalele parlamente. Inhlanganiso yezisebenzi iZCTU isisole kakhulu osomabhizimusi ngokukhweza intengo yezinto okubangele ukuthi inengi lehluleke ukuthengela imindeni iy'ndingeko zekhisimusi. Sixoxelo nobhala jikelele walinhlanganiso umnumzana Jafeti Moyo.
Sibona ngani bangamahaga ngabantu abagijimela ke ukukhweza izinto, bakhangelela ke phela lokho abathi ngama bonuses. So ngomnyaka ngomnyaka ke kujwayelekile ukuthi intengo yezinto ikhuphuke, kodwa ke okwalumnyaka ikhuphuka nje intengo yezinto yona imali indichwana. Baningi bayakhala ngentengo ama products lama services, kodwa imali yangkhona ke indutshwana. Abamabhizinisi nxa bekhweza babe bekhangela ke ukuthi kungani baningi abantu abalezi mali, so babe bezama ke ukuthola advantage ukuthi nxa kule mali engani ithethuthu yebhodayo ebantwini ezandleni bebe sebeyithola leyo mali. Asiyonto enhle ke esikhangeleleyo ukuthi nxa kuphela komnyaka abamabhizinisi sebekhuphula ke intengo yezinto besenzela kubamba phela amabonuses abantu. So ngumnyaka ongamuhle njengomnyaka odlulileyo nje kanti ungamuhle, ngokuthi siloke siphakathi phela kwegcikane leli, okubangela ukuthi ke abaningi bangaze bahamba-hamba, kungabe labavakashi abathize. Lo bhizinisi laye asoza ke athole imali ethe exaxa ngalesi sikhathi.
Umnyaka lo ungathi ubunjani?
Kunengi abantu ke abakwenzayo nxa umnyaka uphela okunje, kodwa ke iminyaka le edlulileyo ngendaba yegcikwana lile esiphakathi kwalo, sibone ngani ke kwehlile ke lokho esasikubone, abantu bejabula, abantu kukhanya abala mali kulumnyaka bazadlala ke likhefu bebalutshwana ke lezihlobo njengoba ezindengi zehlulekile ke ukungena phakathi kwelizwe ngendaba yama restrictions ke akhona ama quarantine regulations. So intengo yezinto layo ibisikhuphuka abamabhizinisi ke bakujwayele ke ukuthi nxa umnyaka uphela bekhuphule ke intengo yezinto bekhangelele imali abathi ngama bonuses yabiba njengabantu nxa kungaba le mali ke enengi sibona ke intengo yezinto kumbe intengo yama services ikhuphuka. Kodwa ke ngumnyaka ke ongafanani leminye iminyaka njengoba ngichile nje kuqaleni ngokuthi abantu bahlanganele ma problems athize umsebenzini abantu kade besebenza ama short working hours ngokuthi akufanelanga abantu bekuthane bebaningi njalo amabhizinisi bengane ehlisile ke ama activities njengoba ke kulegcikwana ama restrictions kuya ngokuthi abantu kade beyenza umsebenzi bani. So abaningi ke ba-affectiwe ke i-COVID-19.
Umnumzana Japhet Moyo ngonobhala jikelele we-ZCTU. Selikubonile na ukusemaphephandabeni. INews Day ithi abanye abasekeli bezanu PF sebeveze ukuthi baphiwa izithupha zamanga ukuze baqilibezele ukhetho lokudinga inkokheli yaleli bandla entsha ezabelo. Ikroniko ithi amapolisa kasoze avumele imbuthano yamasonto yokungena eminyakeni omutsha ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19. IZBC ithi umongameli yemasoni Mnangagwa usekhuthaze abamasonto ukuthi bagqugquzele ukuthula lokubambana elizweni. Sogu isikhathi sembiko yenu.
Salobalani balandeli baka Studio 7 lenjani lonke ngiyalibingelela ngegama lenkosi uJesu. Hayi ngiyezwa liyakhuluma kakhulu ngeZimbabwe hayi. Kodwa into esithabela konke lathi hayi sikwane sokuthi sibone ukuthi hayi liyasikhumbula ukusitshela indaba ezenzakala eZimbabwe. Noma singasekho khona ngapha badayi siyathaba kakhulu uhlelo lona olusinikeza indaba zenu ezimnandi ezeZimbabwe kububu bonke obenzakala eZimbabwe badayi. Cela kuphela ugcina kakhulu nobogogo elivotayo impela siyalincenga kakhulu ngothixo bogogo ukuthi leli labazulu emakhaya ufundise ubhalo X lingasukubele ibhalo X abaqatha bekumele siyakhwakela ifiyali sidayile nalikwazi ukubhala bese libhala into ezingayisizi bebele ibhale kwe-X abafuna khona abantu labo zamanti impila kakhezi isikhathi sokuthi abantwabenu labazulu belifundise ukubhala u-X kuyobhalwa njani. Sesidingile impela ukuhlala sirojiwe amavoti uzothiwa kula malokhuzeni ama-ballot paper hayi lezame kupela bogogo ukuthi abantwana libavumele abazulu belifundise ukubhala u-X uqanje kahle kahle lingadonsi mali ibhala lifake nguhle ebhokisini loxaweni kahle ngoba liyasuka abalifundi likwazi ukubhala xa maseli siyafika khona labe selikhokha ningasakwazi ukubhala yona i-X lecensi ithi hayi mbhalelani mali belibhalela sibezifake lapho abafuna khona hayi zamani bogogo mpela nelisibulalayo mpela zamanini bogogo labokhulu ukuthi abantambe lipractice ukubhala u-X beni lapho hayi zamani badala siyalicela mani libheke nomumo mani umubi mani zamani phela hawu bogogo lenza nabokhulu mpela
amavuko Studio 7 nabalaleli bonke jikelele ngivukisa ngingapha ezweni lase-South Africa ngindoda yakhona lephansi esikhalange ngizahlala ngo-anonymous ngosuku lanamhlanje usuku lapho abancindezeli betholakala bejabula be-DNA Day mhlawumbe ingqondweni yami ngizwisise kahle ukuthi unity kanti yini ngoba nxa ukhuluma ngeunity ukhuluma ngokubambana kwabantu manje kanti iunity bani le eyanamhlanje iunity yabathile beunitela ukufaka ezikhwameni zabo kanti thina nxa kuthiwa siku-unity sitholakala sisemazweni kuyi-unity konoko yini kumbe luyanyeqa ulimi lwami according to my understanding so kasiceleke kubo ababusi bethu ukuthi kabayenze iunity yangempela iunity benefit wonke isonke isizalwane sezimbabwe kungakhanya umuntu eyi-one kuthiwa nguye okuyi-unity ecaphulela esisweni sakhe abanye bebulawa indlala ngempela ngempela sizwile abantu bakithi ake basizikhawukele bona ababasezimbusweni ngoba sila bantu bakithi laba balibela ilizwe lelelana bafa ulifela khona abanye okudingeka ukuthi asisineni sidedelana kuphela kungabe ngumbuso lo ukuthi umuntu ohlele esihlalweni kahlale esihlalweni sengathi ngeyedwa walibela ilizwe ngamafitshane ngithanda nje ukuthi hhayi leli langa bakithi thina sizizalwane sasezimbabwe sisemazweni vele kalisisebenzela kancane
Sanibonani lonke basakazi labalandeli beStudio 7. Ngiyabingelela lonke ngezindawo ezijiyeneyo. Ye, mina ngithanda ukuthi ngilimukise abantu bakithi bakwaMthawazi. Ngithi kibo abavuke emaqandeni. Bengicela ukuthi abantu bevuke emaqandeni. Angisomuntu wezepolitiki. Kodwa ke ngendlela kwenzakala ngakhona kwelakithi ikakhulu ngendlela okwenzakala ngakhona ebantwini besendebeleni. Ngithi abantu besendebeleni abavuke emaqandeni beyekele ukulandela amaqembu la abadonsela emgodini. Belandele amaqembu akibo ayiwo abasaye ukukhanyeni. Iqembu nanto iqembu le-MRP lifuna ukukhipha abantu ebunyameni libafake ekukhanyeni. So ngithi abantu kabayekele ukulandela amaqembu lawo abadonsela emgodini belandele iqembu le-MRP. Okanye ke belandele iqembu lezaphu uma bengafuni iqembu le-MRP. Ngoba la amanye amaqembu angaqedakaliyo abadonsela emgodini. Abantu kabavuke emaqandeni. Ake likhangele ikakhulu into eyenzakala ngesikhathi sombhuqazo. Lilike lidownload kuma-YouTube libone izinto ezazisenzakala kubazali bethu ezazisenziwa ezibuhlungu kakhulu ezazisenziwa ngayi-50 Brigade. So abantu kabake beyekele ukulandela amaqembu la abanye aqedakaliyo. Kabalandele iqembu le-MRP. Okanye ke belandele elezaphu ngiyabonga.
Salubonani balaleli balandeli beStudio 7 abathandekayo. Kusuka kube buhlungu kuyadabukisa njalo. Kahle kahle bengithi kungumbuzo kuyisicelo kubasakazi beStudio 7. Wonke ngizothikelela especially isekubalisela ontongameli oGibbs Dube nabanye ababa benethuba lokuthi baxoxisane kumbe ba-interviewe ngabasi nokubekade ukuxoxisana ngolimi lwesintu lobaba ugawule bekungumbuzo njengoba ngisithi umbuzo nesicelo ukuthi akweneliseki yini ukuthi bayekile uku-interviewa ugawule bangabi le ngxoxo logawule bazama ukudinga nje omunye ongabe ngoba kushiyethu umlandeli ebandleni umbusayo ole mandebeleni yena kube isicelo kube ukuthi ngibambe nje kumi-interviewer ngoba ugawule ugawule sesilimazile kakhulu so kunabantu quite number of people asebenzise beyizigulane imikhuhlane we-BP bekukhutshulwa i-BP ikhutshulwa ugawule into azikhuluma ugawule siyagulisa ziyagulisa ngempela khona manje ugawule uyabuzwa umsakazi lapha ukuthi ngeyunithi le khona ngesenzo saba khona sombhuqazo sazongubani nobani umbuza nje into esimple and straightforward ukuthi uyena uthini kulokho okutshiwo libandla lezaphu ukuthi iunity day li 22 December ibakhumbuza abantu izihlobo abangani ababulawa yi-ground uyehluleka nje ukuthi akhwele phezu kodaba
labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. singene kwezivela kwamanye amazwe. I-AP ithi uhulumende weleKongo wethule umlayo onqabela ukuhamba-hamba kwabantu ntambama izolo ngemva kokudubuka kwebhomba elibulale abantu abahlanu edolobheni leBenin. I-Voice of America ithi abamabandla ezombusazwe kwele Somalia sebehlulekile njalo ukuvumelana phezu kwelanga lokwenza ukhetho. Singene udaba lweMelika. Umongameli Joe Biden usechaze u-Archbishop Desmond Tutu njengomuntu wabantu obezinikele kuNkulunkulu ngobuqotho. Emazwini entuduzo awethu leizolo, uBiden uthe yena lomkakhe baba lenhlanhla yokuhlangana loTutu kanengi kuminyaka edluleyo okugoqela ngo-2010 lapho abamethekelela khona ngesikhathi semidlalo yeFIFA Soccer World Cup. Uthe isibindi sikaThutu sokumelana lohulumende wonxintezelo kwele South Africa singesinye sezizathu ezenza iMelika yathathela lohulumende amanyathelo ukuthi achiyane lokuhlukuluza abensundu. Wengeze wathi uThutu uthiye umzekeliso omuhle obukwa ngabaningi emhlabeni jikelele. Amazwi kaBiden agcizelelwe ngabakhokheli bamazwe aphetsheya atshiyeneyo abagoqela uJustin Trudeau oweCanada kanye loBoris Johnson weleBhilithane, bona abathe uThutu bengumlweli wamalungelo omkhulu obesaziwa njalo ngokukhulumela abantu abancindezelweyo. Sixoxelo hlaziya izombusazwe umnumzana Mqondobanzi Magonya.
Ngivumelana laye umnumzana uJoe Biden ma ekhuluma ngomuye uDesmond Tutu ukuthi ngumuntu obephitsheka kakhulu ngamalungelo oluntu, njalo nguye umuntu ozwakale isikhathi esiningi ehamba ekhankasa ekhankasela ukuthi iSouth Africa ithole uzivuse, njalo ekhankasela ukuthi amabhunu ayewona adincindezela abantu izolo, iAmerica lamanye amazwe abesekelana lamabhunu bezama ukuthi befake amandla abo ukuthi amabhunu lawa ekele umbuso wabo ochuku, umbuso wabo okuncindezela abantu abamnyama. Uzakhumbula ukuthi uDesmond Tutu ngumuntu obekade enenhliziyo yoxolo kakhulu. Ukhumbule imisebenzi yakhe ayenzileyo ku-Truth and Reconciliation Commission eyiyona eyadala ukuthi kukhunyelwa umlotha phakathi kwamabhunu laye wonke umuntu weSouth Africa obekade encindezelwe kakhulu abantu abansundu. So ke ngivumelana laye uJoe Biden ukuthi uDesmond Tutu ubambe iqhaza ngendlela enhle, indlela edala ukuthi libemzwisise njalo lokubone kufanele njenge-America ukuthi iSouth Africa beyifakele izijeziso ukuthi ilunge, ivumele uluntu ukuthi lube khona, ivumele abantu abansundu ukuthi lawo bebe lamalungelo abo agcekeyo. Sithi-ke ngalawo kahambe ngokuthula ubaba uDesmond Tutu.
Yebo, uBiden uthi uThutu nguye owenza uhulumende weMelika waguqula indlela ayebona ngayo uhulumende wabancindezeli kwele South Africa. Ungathini nxa sikhangela eMelika lamhlanje ukuthi abanye abantu abansundu balokhe bekhala ngokuthi bayancindezelwa?
Siyazi impela ukuthi iAmerica ivele indaba yokubandlulula unsundu akusinto ukuthi siyayiphumputha ukuthi into esicabangelayo. Uzakhumbula ukuthi akunsuku ngaki zidluleyo omunye umama owayelipholisa wadubula umuntu omnyama at close range, wamdubula wafa esithi yena ubecabanga ukuthi usebenzise i-taser gun. Kambishwa i-taser gun and the loaded gun yizinto ukuthi ungehluleka ukuthi nxa ulipholisa ubone umahluko. Uye donsa i-trigger sibili udubula uzitshela ukuthi wena udonsa i-trigger ye-taser. Yinto eyenzakeleyo yona leyo nkomo, okutshengisela sobala ukuthi hayi i-America isasekhatshana kakhulu ukuthi iqede indaba yokubandlulula abantu abansundu.
umnumzana Mqondobanzi Makonya uhlaziya ezombusaswe. Siziphethe ngebezihamba phambili. Kubhubhe abantu abayisithupha nge-COVID-19 izolo. Abakhokheli bamazwe omhlaba abagoqela uJoe Biden weMelika loCyril Ramaphosa weleSouth Africa baduduza imoli kaArchbishop Desmond Tutu. Kubotshwe usomabhizimusi weGwanda olebhutsha obikwa ebanjwe exhaka elenyama yenkomo ezintshontshiweyo. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30 na asibeni sonke kwezekuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungamile Nkomo.